Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge lelithuba engiliphiwe nguThandono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
But yona i-CCC nangiyikhangela iphathela leyo vele evele yona engela-structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni le-Victoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio nale. Iradio nale ilethe imali eningi elizweni, ilethe i-US dollar ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekobulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna iziphiwe lezimota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezimota ziphinde ziphiwe izigqingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi Umnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaigning managers eZANU-PF kuma rural areas. Lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitsho le traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu abo azingeni azisapoti amabandla ezipolitics osobhuku omlisa indizinduna. Zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Afrika, izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners. Izinduna zaziphathekile. Zimbabwe almost 4 centuries back. Khathesi kwabuya uSmith namabhunu eZimbabwe izinduna zathi kwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo.
Manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho?
Kuluhlazo eZimbabwe, kuluhlazo kuSadak, kuluhlazo kuInternational Community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphizi mota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani. Hatshi, thina asilahli themba, abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa. Sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela iZANU PF, akulanto ezaba khona ali, your vote is secret. Silinga vele livote aluze amandla awakho. Iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasotsha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta. Ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu, umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi. Kambe sesifuna ukubuyela khona kuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle. Hatshi, thina sithi ukungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi. Bayethe bantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela iZANU PF yodwa sibone ukuthi bazabambana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo. Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla le-CCC uluhlu lwabavoti olwe-electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxhume ilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla le-CCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenze umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona, kodwa angikuboni ukuliqiniso bayenze imihlangano nsuku zonke bahle inyama nsuku zonke bahamba behlaba ezinye izinyama lapha, ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo kakhulu babezidla inyama bebizana ukuthi babedla inyama okanye bedlanda ishobho njengoba injalo ingaka konke khonokho kukhona. But okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe leyi uyinanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC, i-CCC yes ichiyela kakhulu lelili leZANU PF ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizo zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli. Kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ozilethi ngobethu mdabu wayethi Zimbabwe will never be a colony again. Uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu but yona i-CCC ngangiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure. Uma sikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election indaba engakhona bayiconsendi ngama-structures abo belungise ezinye izinto zabo bekhuluma ngezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC amaparty maningi ngapaparty izitothayo kukhetho lolu. What is so special nge-CCC ukuthi si-intertain i-CCC yenze the space of amazimbabweni yonke.
Naso baba uBhebhe kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla akula kuvinjwa elikwenziwayo.
uyabona vele ungaboni joini zani uyakususayine idocument yokuthi wena singumkhambi wamanga nalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba into lezilabo kuwhatsapp ziyaphuma incwadi zamaphonisa zibhalile ukuthi i-meeting zikali so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezandi yamanga ngoba nxa eseelomuntu sukule ezimbabwe ofet difende into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje lakini enkayini lobufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nakhathe kwezinye indawo so ukuthi sithome sikhika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha abantu bahamba ayekwesela abadala inyama ngoba ukhuluma into engayisiyo elize okwesibili umali bami ukhuluma ngama-structures ngabazi ukuthi kutele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english wedwa esokuthi kulo-chairman lo-secretary lobani bani lobani bani uthwale yi-executive no i-structure ngabantu ababe begotshiwe epathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo ama-structures la kodwa seyiselinike ukuthi ngobani
Baba Gawule, abanengi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle. Imigwaqo ifile, impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF? Kule ndubo zonke lezi.
Awu umbuzo omhle kakhulu lo Nkomo, umbuzo omhle kakhulu ngicela Nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibe iphume njenga khonoko engiyibeka engizayibeka naye. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyambazi uthi ethatha umbuso komngabe wasima izwe libe lishamale libe lifike. Umkhono mubulele phansi ubhazalele. Ubuvuswa umkhono inkomo echubayo. Akuthathi inyama elilodwa lokhu kukwakha yenza umnyama esibe nawo ukuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni saphuma ku-COVID Nkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia impi ye-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalalisa izinto zonke zoke eziningi khangela kabe kuma-countries alama-economies ade zifika njengabo-South Africa into kasisafani into zezizinto kobo-South Africa enimuma usekudakeni konke kobo-Nigeria kade ngikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo levini lalapho khona lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kade sizinto zinimanzonzo ngomumo we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kujijukiswe iminotho yamazwe omhlaba iZimbabwe layo ingxenye yakhona iZimbabwe layo ingxenye yakhona iZimbabwe ihlangane lobunzima ngolobo i-new dispensation nale sikhuluma ngayo ikhuphulwa ngomnambakwa ihlangane lobunzima wokuhlangana lokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China ukhona mzabo e-China aphanje nje yi-COVID silwe singene lapho futhi sagabe sesingena ku-Russian ne-Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kathesi even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu abasivotele abavotele iZANU PF ngoba iZANU PF iyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwalodlileyo sesifika ne-dispensation kathesi
Baba uBhebhe akuyiphethe kungani abantu bemele belivotele njenge-Triple C
okwakuqala tingakumili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better ngezinye indlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 fanele kunazelele i-COVID yazalike khona ngo-1980 ngo-1980 sithathile ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain nabo-US sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa futhi kusukisela ngo-1980 kuseyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID owabulala ilizwe ngubani owenza ukuthi sibe sesimeni sona sesetshenziswa ngubani yivani yakho so thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo abehlulekile bonile sizalungisa khona okho ababonileyo yikho sithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele yiyo esithi sizawalungisa
Hello ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule kungqoqo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwa ezulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBeitbridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli zindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila weDede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usuyingozi.
EVFOS uzacalisa ukuhambeka ngathi nxa sukhobo mathethi ngale uze uyobambe i-airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls. Uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini balalawayizi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonale iBulawayo Victoria Falls. Ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye baya bedriver alenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe. Manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi irodi yabo iphethe okungakanani akuniki picture e-writing ngelizwe lethu. Ayisafuni ukuthi benze okokuphesha, sifuna a complete overhaul ukucalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare road. Ingafika kustandard lana lathi sizafila at home, lathi sizafila being citizens of this country. Our case is just good. Siyakhangela ukuthi uhulumende, iminister, especially minister of transport, hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani, bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa i-road le. Ayisekho right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road le siyibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyakala abanikazi, ingakwazi ukuthi manje i-road yonale izayakwalobani. So ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yirodi ebhizi ukudlula ezinye iirodi ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi. Amarodi amaningi avela koobhinga kumbe avela kwezinye indawo ayabeyijoyina avela kootsholotsho bayabeyijoyina yona leyi iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy irodi yonaleyi is. Hence sithi kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa irodi yonaleyi. Irodi yonaleyi ilethi imali eningi elizweni, ilethi US dollar ephilisa abantu elizweni. So esathi siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa irodi yonaleyi.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngiyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi?
Irodi yonke from Insuza uzoyobamba edrobha lewange kume kilo ufike kuma plaza noma madumavisa ngale. The road is very bad, is very bad. But endawo umele ukuthi abahamba la matraka amakhulu enanzele kusegwayi gwayi amapotros ango namaneni umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka khona ngabe igwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards Falls. Irodi very ilimele ayiwa ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzele zona lezi ndawo. But amanye amapotholes abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi. But at the same time zona lezi ndawo engizisho zokugwayi even kokugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila weDede obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa mkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndivuka njani balaleli be-Studio 7, ndivuswa emuhlanhla mahlango seButswana Francis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregister ukuvota. Please ngiyacela abemalunku lapha elupani abahambe beregister ukuvota ngobuningi. Ndandikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngelela umama uNanhlanhla laphana lomalume uPaul Ngwenya lonkomo RJ lomankomazana umkakhe lo Mosco lo Jabulani Ngwenya labakoba bazala kona Mdumisi laphana lo Mdala Ndlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ngokuregister ukuvota ithi ngiyabonga ngegama lenkosi lo baba esishawini ngalelo usulu kondani layakhuthaza abanye ukuthi bayiregister ukuvota yimi usobhukelo uNhlanhla Mahlango seButswana Francis Town ithi ngiyabonga.
Libonani salibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJoshua Moyo. Bengicela usizo kakhulu. Silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years. Ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba komaphahle. Kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba sokasayazanga ukuthi ajike. Ule problem yena lokukhuluma kwakhe, so besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho phahla esiboraneni. Siyacela usizo, ulahleke nge-Tuesday akabonakali. Siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala. Sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enza ngakhona ngendlela zamaphepha akuthiwa ngama-special permit. Amazwe babheni mayephelwa yile special permit, manje abuyele ekhaya ngale umnangagwa owathembisa ukuthi uzaba ucezwana lwelenti. Umuntu uzofika ngale ekala ngisho lenkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lente? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya, ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe imizila ezokugcwala la South Africa 10 years down the line. Sebemele buyele back bengela lutho. Siyathola leyo zanu PF government lokhu ibusa iyofika ibenzelani. AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindezelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla anje abo Triple C ukuthi angiboni ngabe thoke kubusa iTriple C ngabe kulo umnotho usakhalela iphepha leSouth Africa ukuthi thosa kusebenzele eSouth Africa. Wonke umuntu ngabe uyavuma ukuthi sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu iZimbabwe. Kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethe uSmith, iBasket of Africa. Ayile ndlela izanu PF elokhu isazitshela ukuthi imele ibuse mbe irigi election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections iTriple C abazama ukuthi befaka izibuko bebona ukuthi ukhetho lungaqilibezelwa lungarikwa ukwenzetha amaZimbabwe akwazi ukuthi akhululeke.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli. Mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane beregista ukuvota. Noma nje izekhi senza into zase siyibona ukuthi vele support izanu PF. Hayi sikukhangele konke lokhu, but vele ungazi uyenzeni izekhi, ungazi uyihambise ekhodi kudlala ngesikhathi, ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zanu PF. Izanu PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze futhi. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela ababe kuluma nga yukuti kupume lele ngoba sithwele nzima ngezanu PF tina njenge banda le triple C izanu PF kaisili loko siya kucho and sikucho sile sindo ukuthi ngabe funa ukubona ukuthi thina sithi izanu PF siya ishayizi ngabantu ba more than 2 million kapa sifakele ama reforms laphana besiqhubezele izanu PF tina izanu PF ayisidli njenge banda le triple C whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli thina siya campaigna kasidlali njalo abantu bajoyina ku part I triple C ungazi ikhulume kube njani triple C ithandwa ngabantu I triple C iyandelwa ngabantu abezani bengathi bandethala abantu egwiri bebe bezoregister kobulawayo ukuthi bavota basoze bethwala abantu kobulawayo more than 3000 ebulawayo triple C iyathatha ngemkani iyathatha kobulawayo laphana so abantu kabakhuthale beregister ukuvota akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalomhlaba xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali kodwa xa inkosi ithe yathanda uzothwa ubulwe ebunyoni into encane so asikhuthaleni singadeli ma triple C ngiyabona
hello wasakaza wahle wakastudio siyabonga ngiyabonga izinyuzi elingidumeza ngibonga kakhulu le nyuzi esizizwayo imihla ngamalanga ezicatshileyo ngapha ekhaya ezimbabwe naliyazichaza hhayi ngibonga kakhulu qhubekani ngidumele inyuzi bakithi ezekuseni kakhulu
yebo ngqongqongqo kustudio 7 hhayi siyalizwa ma-studio 7 impela siyajabula ngehlelo elisenzela zona nabengithi ngiyengikhale mani ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labosindisa labosobhuku osobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba okungenani ngani nabo phela niyabanika amabhasikili ngoba nanku siyabona iy'nduna zinikwa imoto abosobhuku bona babancane ibanika amabhasikili labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda beshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 induna ibona kanye ngomnyaka idlele ngemoto nje izihambela imoto yabo kodwa osobhuku ayike libanika amabhasikili siyabonga mpela abantu bakithi hhayi ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka
ye studio studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyabonga isindaba ngizwe inkulumade ipaulo ngupresident wasezimbabwe emasoni mnangagwa lapha epaulo ediye abantu abasekole kababuya ekhaya bezolima selukulo mhlaba inkalakato sebabekile wona lowo mhlaba sithi kawunike abantu abasekhaya silabafoto abahliziyo ekhaya abangasebenzi abangenaplani baningi kakhulu abantu abangasebenzi iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya mawungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensimi awula msebenzi yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhangela izibongo so sithi thina manxa kulo mhlabathi lo khona okade utsho umnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya thina kasiyekile kancane hhayi sikhathele ngokutshela amanga ngabo umnangagwa hhayi sezokugaya amavoti ngendlela angasiyeli ubaba hayi hayi baba sicela ukuthi usixolele ngamanga hayi thina sikule into ezileziqiniso phakathi na-2023 sivotele i-MRA hayi sikhathele ukuba sihloko sitshela amanga abantu bempumalanga nibonele amakhandidate ezanu p f afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ngikhulume abantu besishoneni kuphela bazamela abantu kobulawayo lapha umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo uyazazi indubo zabantu bakobulawayo hayi madoda sivukeni emaqandeni kengayibona i-MRP ukuthi ilizo siza ebantwini usazoyibona yalitshela sibili
salubonani studio 7 salubonani basakazi abahle lonke ngiyalibingelela ngoke ngiqambe ngamagama lonke ngithanda lonke ngimsakazo yena omuhle indaba elisinika zona so nani lezimbabwe mina into engilesimanga ngayo ngoba kithi international ayitshele umnanga akakhiphe uzikhala ejele abakhiphe uzikhala shejele laye ayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emele izinga ezawo esibamvoteli abakhiphe uzikhala upanishelwane okungaka ngathi zani yabona ukuthi uzikhala ustrong futhi uzikhala ustrong babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngoba uzikhala kule sipindi sokukhuluma kayisana abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhulu mabetriple c uzikhala lokhu egcine ejele engenziwa lutho mnakako kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi nakangikwazi ukuthi bafuna ukwenzani nxa bengathi bona bafuna ukuvotelwa abakhansela nama-MP bengala president upresident ozavotelwa lapho ngumuphi bavotelwa ezanu-p f ve bazasebenza lobani nxa kuthi upresident bengalayo umthwakazi ayengafuni ukudistepa abantu bayekele abantu bangene kwi-triple c bavotele i-triple c izesikhiphe izanu dinwe thina izanu shuthi bona bachazwa izanu ngoba nxa besiprinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP kuzasiza ngani ngoba izanu zagcinaasingasawinanga izanu cinile kwi-impower izanu ngaba-impower sizakuyanga izanu isihlukulise kangaka akula lutho ezimbabwe akula lutho asikwazi ukuthi singenze njani uyidlala layithi khonapho athi sizalini kahle labuya izulu sokuchamabele iy'ncuku ziyadura ezitolo kodwa abantu imthwakazi okuyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bomthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ukuthi futhi yabo
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo-half past seven ntambama.